into ze-SADC izinto eziregulethwa i-politics ze-SADC yona ngokwayo. Nxa nginazelela ngibona ukuthi khona lokho kuthiwa wakukhupha yinto nje ebekwegcekeni ekupheleni komhlangano we-SADC awama-leaders esithi thina i-SADC community eyiwekhitshwa nxa beceda umhlangano. Esikunazelelayo ukuthi uZulu waseZimbabwe la ma-leaders nxa ehambe siya ku-SADC amele yena njalo ulelungelo ukuthi azi ukuthi kwenzakalani. So ngaleyo ndlela awukho ngisho lowodwa umthetho engathi nxa engathi ngacabanga ukuthi kuthiwa wephula. Lokhu nje ngibona ukuphupha kaJonathan Moyo njengoba sihlala simazi ukuthi umuntu ohlala ephuphe njalo.
Kodwa uMnumzana Moyo akhanya ekuqinisa ngokokubana kakhiphanga okwaphuma kukhomunike kuphela, waze wachasisela le ntatheli zindaba ukubana uMongameli Mgabe wayangiswa ngenye inkokeli ye SADC. Ungathini wena ngalo?
Khona lokho kula mthetho othi ukwenzakele ku-SADC akukhulunywa. Ikho phela nginazelele ukuthi nxa bekuma-meetings lawa kulama-journalist abe intatheli zindaba ezazimele ukuthi zikwazi ukuthi kwenzakelele. Esikubonayo lapha what is at play politics yaseZimbabwe, akula mthetho oregulate ukuthi umuntu owathende ama-SADC meetings kule information ethize engafuzanga ukuthi iphume, njengalokho esikwaziyo ukwenzakala ku-cabinet ukuthi ama-cabinet ministers are protected by Official Secrets Act. Kodwa okwenzakala ku-SADC awukho umthetho onjalo. IZimbabwe kayela mthetho okhava what happens ku-SADC ukuthi singathi eMozambique kwenzakale lokhu kule mthetho ukuthi wena awufuzanga wakhuluma. Uwe umani waphupha uJonathan?
Kokwenziwa nguMnumzana Ncube yikuthi wahamba khonale e-SADC engayiso mkhokheli nje kuphela oyicelele MDC kodwa engumphathi ntambo njalo kahulumende. Uthini wena lo?
I-SADC ibihleli ikhangele ukuxazulula udaba lwepolitics yezombangazwe eZimbabwe. Yikho i-SADC kuzananje ukuthi ekugcineni ithe yona ifuna ukuthi idile le nkokheli zamabandla aseZimbabwe. I-SADC kayibizanga uProfessor Hoshimele Ncube ukuthi ngobe ngumminister.